Ukugugudeka kwesimo somnotho eZimbabwe kubangelwa yikwehla kwesilinganiso sempahla ezilungiswayo elizweni okubuya kudale ukusilela kwemisebenzi elizweni jikelele ngoba kuqhatshwe abantu abalutshwane. Ukwehla kwempahla elungiswa elizweni kutsho ukwehla kwesilinganiso sempahla ezizathengiswa phandle kwelizwe. Ngakho ke le mali evela kwamanye amazwe engena elizweni iyakwehla njalo. Unkosikazi Wayne Khumalo olungisa impahla ekobulawayo uchasisa ngenhlupho ahlangana lazo ekusebenzeni kwabo.
Ingxaki enkulu yokusilela kwe-foreign currency in the manufacturing industry. Ama raw materials ethu nxa siwathenga afuna strictly i-foreign currency, kodwa thina ngapha nxa sesitrader sesibhadalisa, we accept le mali yalapha elizweni. Lokhu kusenza kube nzima kithi ukuthi sithi increase our production, sigcina sesikucapacity efanayo loba kumbe kuleya besingani isiyehlile. Okunye njalo kuluhlupho i-issue nale e-fuel, ama-prices angekho stable, angahlalisekanga. Lokhu kugcina ukusenza vele siphazamiseke emsebenzini yethu.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho e-National University of Science and Technology, i-NUST, uthi kuqakathekile ukuthuthukiswa kwesilinganiso sempahla elungiswa elizweni.
Ukuthi nxa impahla ezenziwe elizweni yakithi zincipha, kutsho ukuthi zona lezi ezilutshwane ziyabe zisele zizamele intengo yazo ikhuphuke ukuze kube nalokho esingakuthi yi-rationing, kube lokwabelana kwempahla ezilutshwane. Lapho kutholakala khona kule mpahla ezilutshwane kulabantu abaningi abazifunayo, okuvamileyo ukuthi intengo yalezo mpahla iyakhuphuka. Ngakhungelwa kakhulu kuswelakalo yemali yangaphandle. Imali yangaphandle iswelakala ngoba lathi impahla esizithengisa kwamanye amazwe zilakho ukwehla ngenxa yokuthi isimo somnotho umhlaba wonke jikelele singathi sinciphile. Ngakho-ke
umnumzana Winston Babbage, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso eye-Commodities Zimbabwe Commercial Farmers Union, uthi kuyadingeka ukuqiniswa kokuhlolwa lokusetshenziswa kwemali ekhangelelwe ukufakwa nguhulumende kuzibanga zonke zokwenziwa kwempahla elizweni.
As farmers in the productive sector and have been the main pullers in the foreign currency earnings,
njengabalimi abakuhlangothi lokwenza impahla njalo siyinsika eletha imali yangaphandle elizweni, siyasamukela isinqumo sikahulumende sokuthuthukisa ukwenziwa kwempahla elizweni, njalo lokhu kuzehlisa impahla ezithengwayo ezivela kwamanye amazwe. Kodwa sikhangelele ukuthi kufanele kuthuthukiswe imali leyi kuzigaba zonke zokwenziwa kwempahla.
Umphathintambo wogatsha lukahulumende olubona ngokuthengiswa kwempahla kanye lokuthengiselana, unkosikazi Sekhaya Nzenza, ekhuluma lephephandaba le-Newsday, uchaze ukuba uhulumende selungisa inhlelo ezizakwenza ukuthi imali yakwamanye amazwe itholakale kwabalungisa impahla. Wengeze ngokuthi uhulumende uyananzelela ukuthi osomabhizimusi bagcina bethola imali yangaphandle emkambo omnyama ngentengo ephezulu, kungakho sehlele ukuba imali yangaphandle itholakale lula kwabenza impahla. Lokhu kuhlose ukuthuthukisa ukulungiswa kwempahla elizweni njalo kwehlise ukuthengwa kwempahla kwamanye amazwe. Okwakhathesi idola elilodwa elemelika lithengwa ngamadola eZimbabwe aphezu kwenkulungwane eyodwa, i-$1,100. Emkambo ongekho emthethweni kodwa emkambo owebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe lithengwa ngamadola angaphansi kwenkulungwane, i-$850. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, ngingubathabile Masuku.